eNdebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-6 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luyasola kakhulu udlakela oluqhamuke ngomnyaka odluleyo ukhetho lwama-by-elections.
Lobudlawudlawu lapha sesiya kuma election ekhethweni odinga ubukhokheli, odinga amandla ngokutshaya abanye abantu nangokucindezela abantu, ayisiwo ubukhokheli lo.
Amagqwetha alwela amalungelo oluntu athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubotshwa kwabantu mahlayana elizweni, ikakhulu abasekeli bebandla le-CCC.
Bekungelanto abayenzileyo, akuhluphana nabo kwamapholi lamapholisa kweyi ukuthi amapholisa bebesithi bathengisa endaweni lapho kungavunyelwanga khona ukuthi bathengise khona.
Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi imbiko ehazwe ebulenjini eyokuthi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fatsai Mahere waloba esola umnumzana Job Sikhala esithi uvele ulomlomo.
Indlela umnumzana uSikhala aphethwe ngakhona kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli kalizinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu, ukuhlonipha umthetho, ukuhlonipha iconstitution.
Umdlali wenguqu yabesifazane wayedlalela iqembu leBlack Rhinos Queens kanye lelama Warriors unkosazana Rufaro Machingura kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luyasola kakhulu udlakela oluqhamuke ngomnyaka odluleyo kwezinye izigaba zelizwe kuqutshwa ukhetho lwama-by-elections. Abanye abesifazane balimala kulolu dlakela njalo ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lihlezi lisithi amalunga ibandla le-ZANU-PF yiwo abangela ubudlwangudlwangu lobu. Kodwa unkosikazi Nyoni uthi ngumlando wamapholisa ukuthi abophe abadala amacala kubonakale ukuthi ngobani. Kungxoxo ayiqhubele Sithandekile Mhlanga weStudio 7, unkosikazi Nyoni yena omela iNkayi North edalele ePhalamende njalo engowebandla leZanu PF ukhuthaza abazali ukuthi bondle kuhle abantwana ukwenzela ukuthi bengangeneli udlakela kusasa njalo bengahlukuluzi behlukuluzana ezindlini.
Selo mama umuva iloko kuthiwa yi-domestic violence, kumbe sithi ubudlwangudlwangu ngekhaya. Lobudlwangudlwangu lapha sesiya kuma-election ekhethweni odinga ubukhokheli, odinga amandla ngokutshaya abanye abantu nangokucindezela abantu, ayisiwo ubukhokheli lo. Ubukhokheli ngumuntu omalaphana, umuntu wathi ye ngizamvotela ubani ngezenzo lezi lalezi laleziyana. Asibathandi-ke zihlobo zami abantu abadinga amandla epoliti, abadinga ubukhokheli ngokucindezela abanye abantu, ngokutshaya abanye abantu lange-violence. Lokho sithi arch makungenzakali. Bomama, asicebenini, singabona nje kule zinto ezinjalo sizireporte. Njalo umuntu onjalo oyabe kutshaya kumbe kutshayisa uyabe sithi ubusumvotelela ukuthi kutshayile, phela isilonda sakho siyafaka xa siyenekhethweni ngokuthula. Umuntu wonke emelaphana akengise ubukhokheli bakhe, abantu babuthenge ngevoti yabo, hatshi ukuthi abesetshaya abantu abathintele esibayeni. Asizonkomo phela, singabantu abacabangayo. Kumele siphiwe ixesha lokucabanga ukuthi umkhokheli wami nguphi njalo ngizamvotelelana. Okokugcina-ke yi-child abuse le-child marriage, ukuthi umntwana omncane olet 8 years, 9 years, 13 years, 11 years, njengesakubona nyakenye akhanye uzithwele, okutsho ukuthi uyabe ehlwanguliwe lowo mntwana. Lokho bakithi sithi bobaba, umuntu ongubaba gala similo uma esenza into enjalo. Ubaba lesimilo, ubaba ohloniphekayo, uhlonipha abantwana, ukhulisa abantwana, usebenza kwanye lo mama wangakwakhe labanye omama labo babesiqintini ukukhulisa abantwana. Yinhlanyelo yakusaza phela, ngoba lapho abantwana bezahlongula bebancane, njalo umntwana ungamhlongula uyaphambana engqondweni, but ungamhlongula aphinde azithwale, uphambana kabili, aphambane kathathu. Yikho esikuthandayo yini ukuthi abantwana bethu babe yikho kona. Bazali kasivikeleni abantwana. Sengitsho njalo, kuyangithabisa mina ukuthi eZimbabwe sesibonile ukuthi abantwana abangamankazana bayakuthanda ukufunda. Njalo ezikolweni eziningi uzathola ukuthi iclassroom ilabankazana amaningi kulabafana. Ubusuthola njalo ukuthi lama universities amankazana amaningi ayagraduate okudlula abafana. Noma bangaze babe bayacindezelwa, bayanjwa lokhu lalokuyana, balokuzimisela thize. But kungasitshengisela futhi ukuthi umntwana wethu ongumfana sesimkhohliwe, sesimchiyile.
Lo ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathi ntambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane, obexoxa ecingweni lusithandekile Mhlanga weStudio 7. Lithiye indlebe kuwona lo msakazo kusasa ngomgqibelo lapho lamuhla ngomgqibelo lapho unkosikazi Nyoni achasisela abesifazane ukuthi bengathola njani usizo lokusungula amabhizimusi ehlukeneyo ngemali abangayithola emabhanga kahulumende. Kunjalo nje, amagqwetha alwela ilungelo loluntu athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubotshwa kwabantu mahlayana elizweni, ikakhulu abasekeli bebandla le-CCC. Lokhu kulandela ukubotshwa kwamakansila aleli bandla amabili ngolwesithathu eHarare, umnumzana Herbert Gomba omela uward 27 lomnumzana Love Moma Kuwerere okaward 25. Ugomba uphange wakhululwa kungela cala aletheswayo. Uma Kuwerere yena wetheswa icala lokuziphatha ngobudlwangudlwangu ngemva kokumela abaphila ngokuthengisa ekade behlukuluzwa ngamapholisa. Ukhululwe laye ngemva kokuhlawuliswa imali yefine. Ukubotshwa kwababili laba kuza ngesikhathi ummeli wezengeza West umnumzana Job Sikhala laye olilunga le-CCC elokhu evalelwe eChikurubi Maximum Prison lapho asefikise khona inyanga phose eziyisikhombisa evalelwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele egqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Khosa Mncube obemela ukansila Makuwerere. Uqala ngokuchasisa ngokubotshwa kwalukhansila.
Ngompolisa wesithi bona bebezama ukuthi babophe ama-vendors, yena wasengenela ebaphambanisa umsebenzi wabo ekubopheni ama-vendors lapho. So khanya kube lokungazwisisani kuhle lamapholisa khonapho bona bekuthathela ukuthi kutho ukuthi uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo, yena kuyikuthi ayikukada ubebuza nje ufuna ukuthi azwisisise ukuthi kanti ama-vendors lawa babotshwa ngalithi. So khona kuyena amapolisa bona basike bakuthathela ukuthi kutho ukuthi ayuvele uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo, basebembopha. So ukuthi ngokunjalo-ke esiteshini basebesithi bona kabhadale ifayini ukwenzela ukuthi bamkhiphe. So basebekukhulula
ukuhlawula ifayini lokhu gqwetha kutho yini ukuthi uyalivuma icala?
Hayi, yena ukulivuma icala vele akalivumi, lakhathesi lokhu uyalilandula. Ubena bekukhangele ukuthi nxa kuyikuthi bengabhadali uhleke engahlawula ifayini leyi kuthi ukuthi usiyalala esitokisini siyahambiswa ekhoti ngemva kwe-48 hours. So khonokhuyena ngibona yikho akukhangelele wasengelele waseqinisekana ukuthi kungcono ukuthi ahlawule-ke leyo fayini akhululwe. Umuntu oyekade sithi bekuvele kulama-programs amaningi kade funa ukuthi abewenza, so ukuthi alale esitokisini bekuzasuka kumphambanise kakhulu.
Wona amavenda laba abathengisa ezitaladeni bebenzeni beze behlutshwe ngamapholisa?
Bekungelanto abayenzileyo akuhluphana nabo kwamapholisa, amapholisa kwebi ukuthi amapholisa wezesithi bathengisa endaweni lapho ongavunyelwanga khona ukuthi bathengise khona. Kanya yikho lapho usuke khona lo councilor la esengenele efuna ukuthi azwisise ukuthi kanti kungani amapholisa wezesithi abantu laba bathengisa endaweni ongavunyelwa ukuthi bathengise khona. So yikho usuka sehlukana khona namapholisa, amapholisa sebe kuthathele ukuthi ufuna ukusiphambanisa emsebenzini wethu.
Umongameli Mnangagwa lo hulumende wakhe bathi amalungelo ahlonitshwa ngokufaneleyo eZimbabwe, kodwa abanye bayakulandula lokho bathi abantu bayahlukuluzwa, abantu bayabotshwa mahlayana. Ungathi ukubotshwa kuka Councillor Makuwerere kuveza ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu yini?
Khona ukubotshwa kwakhansila lokhu kuvele kuyasoleka ngoba ubotshwe ekuthini ube ngumuntu okuyikuthi ubedinga ukuthi azwisise ukuthi kanti vele kuhamba njani. Amapholisa bona babuthathele ukuthi vele kasifuni ukuthi usosiphambanisa wena emsebenzini wethu lowo. So khona kuyana vele kusuka kutshengisele ukuthi ilungelo labantu amapholisa akabaliphathanga ngendlela yakhona. And kusuka kungabe isibonakaliso esihle ekuthini isiyilizwe esizama ukuthi sitshengisele ukuthi sesihlonipha amalungelo abantu, kodwa nampo abantu bafunga ubotshwa nje.
Alo-ke ngumnumzana Khosa Mncube, igqwetha elilwela amalungelo oluntu, njalo nguye obemela ukhansela we-CCC umnumzana Lamo Makuwerere obotshwe ngolwesithathu wakhululwa ngemva kokubhadala ifayindi. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi akula kwephulwa kwamalungelo oluntu okwenzakalayo. Ivandla le-CCC lilandule imbiko ethi okuhazwe ebulenjini okokuthi isikhulumeli sevandla leli unkosazana Fadzai Mahere waloba isola umnumzana Job Sikhala esithi uvele ulomlomo. Umbiko lo ulomlayezelo lapho okuthiwa uMahere nguye owayekhuluma kodwa igama lakhe alikho embikweni lo. Lombiko uthi uSikhala bamkhuza yinkokheli ye-CCC wala elokhu ekhuluma amazwi alocuku, njalo ukhanya efuna ukuqeqebuka kubandla ngoba esithi inkokheli ayimnanzi esejele. Kodwa umsekeli kaMahere umnumzana Gift Ostalos Siziba uthe umbiko lo ungamanga, njalo uyakhanya ukuthi ngwabantu abafuna ukuphosela inyoka ephilayo phakathi kwenkokheli yebandla. USikhala uncitshwe njalo ithuba lokuhlawula ibail ngolwesine osekwenza abe esestokisini okwamalanga adlula amakhulu amabili. Okunengi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umahluli umnumzana Samuel Leme walele uSikhala ithuba lokuhlawula isibambiso sebail ngemva kokuba amagqwetha akhe ekhweze udaba lwakhe emthethwandaba waphezulu esithi ngoba uMantshi unkosikazi Thafazi Kwamiti wayephosisile ekwethuleni isinqumo sakhe unkosazana Ellen Shiriedenga isiphathamandla se-CCC uthi kabajajuliswa isinqumo sikamahluli Leme.
Njalo lecala leletheswa uSikhala kalicacile ngoba nxa ngabe licacile ngabe uyaphuma entolonge njenga laba abanye bakhabaphumane.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi lesi sinqumo siveza sobala ukuba abemithethwandaba bethatha uhlangothi endabeni eziningi eziphambi kwabo.
Indlela umnumzana uSikhala aphethwe ngakhona kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli kalizinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu, ukuhlonipha umthetho, ukuhlonipha iconstitution, kanti-ke lokuhlonipha izivumelwano zomhlaba eziphathelene lamalungelo abantu. Indlela aphethwe ngayo kuyindlela yokuhlukumeza ngendlela phezulu kakhulu. Usebotshwe njengalokho esithi political prisoner, uyalelwa ukubona amadokotela, uyalelwa ukwelatshwa, uyalelwa ibheyili, uthwaliswe nzima nje ngendlela embi okumangalisayo.
Kusenjalo abathuthisi bakahulumende bathi bebengalungelanga ukupha impendulo kusicelo esakhwezwa nguSikhala okuyabe kukhulunywa emthethwandaba ngesikhathi ethoniswa icala lokuphazamisa ukuqhutshwa komsebenzi womthethwandaba ukuthi kusakazwe kubomabonakude. Abathuthisi bathi khona bezaba lempendulo kulesi sicelo okwenze uMantshi uNkosikazi Murewana Jogofa athi laye uzokwethula isinqumo sakhe edabeni lolu ngomvulo wevikezayo. Usikhala ubotshwe ngenyanga kaNhlangula nyakenye ngemva kokuthunjwa lokubulawa kukaNkosazana Ali, njalo sikhathi sonke ecela ukuba atholiswe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Uyalincitshwa lelo thuba lanxa abebandla le-CCC besithi iyamhlukumeza imithethwandaba uSikhala ngokwezombusazwe. Umphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende akangeneli kwezemadale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi amapholisa abophe unkazana oleminyaka elithumi lantathu 13 owePlumtree ogwaze wabulala umntwana oleminyaka emine 4 wafihla isidumbu phansi kombheda. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court uzavulwa ngeviki ezayo lapho okuzathethwa amacala okubulala angamachumi amabili lane 24. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ibingelele ku Studio 7, sibingelele ku Studio 7 okhuluma ngusanda waselpani badlana abantu. Okukhona ukuthi uJob Sikhala sevalelwe okwesikhathi eside endekuzisa ubuhlungu. Indaba kaJob Sikhala iyafana lendaba kaLookout Masuku. Abantu kufuze ngabe ba protesta bezama ukuthi la even uChamisa kahamba ezesiyo kusadaka ku-AU la kubani bani a protest ukuthi why uJob Sikhala evalwe kuze kube namhlanje. Okunye futhi okuze ukukhangele bathi bakuthi izikolo la ziyadura, ngani kwenzela ukuthi abantu bezi badla ngasafuni. Mwana zile ama teacher laba cha chingata zile male ndi abafundisi zile ba ufundisa special ama secondary teachers zile ba safundisi ba yegi laba ntole benjalo e mwana zile kaila mwana buhuta ama kwa ene mapu ama teacher ba maga mapu uzi wani teacher afundisi uzikutu wani ya kutipu uli magiwe yini ama teacher zile ba safundisi ufundisa ndi ba cha chingata zile male kwenzi kutu ama ntole maningu mwana ma school drop out sema ninga kukula ma ntole batuwa wakile sere na wasafundi ba sali lima kasa why akufundwa akufundiswa infektu za fundisa even le ma school fees akona adura ama ntole ba zala maninga ba kwanisi ba kuli male nga abasebekwazi ukufundisa abantwana. Ikhulumende yona izihlalele vele ithiyona umnyango kuthena yena uzabhadala abantu ngo-2023 kodwa akukho awekhonto enjalo. Ngani nje ukukhuluma nje ukuzikhulumela nje ukukhola isikhuluma nje ukuthi ngikholisa ukukhuluma nje labantu kodwa abantu bona behlupheka. Yakunanzela ukuthi kwakhona lokhu yikuhlupha amanga esiphila ngawo esiphiswa izana. Abantu ababambana abantu bezimbabwe babambane kakuhlupha babambane kakuhle bazazi bayikhiphe izana le ngoba izana iyikhensa iyahlupha iyahlupha abantu.
Linjani kustudio 7 basakazi nabalaleli siyabonga indaba ezinhlelo isithumela zona. Bengicela ukuzilimbuzele kulawa amadoda abasupport i-CCC ukuthi kungani behlala bethuka abanye abantu imbono yabanye abantu baze batshela abantu ukuthi umuntu uyawumana emsakazweni lani liwudlale ukuthi kumbe i-Studio 7 sokungachamisa yini ukuthi ngiyokukhampenela uChamisa umuntu ongasupport i-CCC sokumele ukuthi angafaki umbono wakhe ngoba uzathukwa. Saba phela sisakwazi ukuthi kumba kuse Studio 7 sokungekachamisa na ukhona ubaba ozibize owathutshelwe isangoma sakhe angizwa abantu sebemtshela ukuthi uyawumana wathi no umbono wakhe lwani muntu lawe faka wakhe umbono lami ngifaka wami umbono hhayi ukuzothethisa omunye umuntu emsakazweni. Lina liduka ngokuthi abalandeli be-CCC lizibona ngani lingcono kwabanye abantu. I-CCC ayisobandlela itsha leliyana uChamisa kudala khona kwezomba ngazo yini enyoswa yenzayo ngaphandle kokufaka okambarami kobulawayo alikuboni konke lokhu okwenu lifakwa amatomo likhangele phambili kuphela selihamba ligxeka yonke into yenzani elikwenzayo lihlukane labanye abantu.
Siyabonga msakazi eminyakeni omutsha 2023 hhayi abantu isikhathi sesifikile manje wahamba erejista ukuvota sivotheleni i-CCC le mhlawumbe ingazama ukuthi sikhiphe izanu nje ngoba izanu ngabantu abayizigebenga laba abantu abantu yizigebenga abacabangela bona kuphela ukuthi abantu baphila njani elizweni abalandaba ungabhekisa kwazi zakwamanye amazwe lamakhehla bahola imali yokuguga imali yanibasiza ukuthi baphile manje ezimbabwe abalandaba lokuthi izalwane lamakhehla baphila njani lokuthi kwenzakalani ezikolo manje amatitsha aholi asafundisi bantu bakhuluma babotshwa so kufanele ukuthi befe bethule ezibhedlela akuselamita akusayelatshwa ukuthi uyelatshwa ezibhedlela sokufuneka imali yabona ukuthi elizweni sokunzima kakhulu abantu uma bangasaphuma ngaphandle kwelizwe akuselampilo elizwe akusakhona ukuthi wondle abantwana usiphakathi kwelizwe kufila kunzima kakhulu abantu asizameni ukuthi lo nyaka sivote ngobuningi bethu sikhipheni zanu ngoba manje ngale kwalokho vele inhlupheko isazoqhubeka ngiyabonga abasakazi MK Dow 63 ngilapha kobulawayo ngilapha kobulawayo ephumulayo
salibonani salibonani izihlobo ngiyacela usizo la ngalahlekelwa iwallet ilamakhadi lelayisensi phakathi konke isim khadi yasegoli ngagibeza abantu ngisukela ekhosi nesilobela nisiyafika ko-TM iwallet yayingasekho emoteni so bengicela ongaba eyibonile oyisilahliwe bengicela usizo lidlulisele emagrupini onke maybe ngakhona ukuthi ngiyithole ngoba lelayisensi kunzima ukuthi uyithole igama ngujoshua ongabe eyitholile angakhona ukuthi angicontacte kuleyi number u 0612745706 ngicela ongabe eyibonile
sebengelela ku-Studio 7 lokhuluma ngumaphosa eJohannesburg siyabonga umnyaka omusha siyabonga umnyaka omusha abantu sibe sikucela njengamanje ukuthi abantu bakithi abazovota abantu bakamthakazi asizamenini konke okusemandleni ukuvotela amaqembu akithi sibekeleni ukuvotela izinto zangaphandle ezingasizo zethu okuzakudala ukuthi kube lamatitsha abavele kwezinye indawo kube namapolisa emgwaqweni avela kwezinye indawo emabhoda nibehlupheke yonke indawo ake abantu bezame ukuvotela okungowabo siyabacela shuwa siyabacela shuwa abantu abasha bonke basaphalele emazweni abanye abantu abahleli emakhaya abasebenzi namanje isikhathi sokuthi wonke umuntu obuphula ijombo siyezwakalisa izimfuno zethu siyezwakalisa lokho esikufunayo ngevoti so ngiyabacela abantu bonke njengantu kuyenzeka nje sibambaneni sibe imiphakazi siba big people hlanganeni layo isisisibe mhlawumbe like ma-coalition government hhayi ukuthi sithathe amandla ethu sohambise ngaphandle hayi siyabonga sikuleli le-South Africa e-Johannesburg thank you so much
sabingelela emsakazweni sibingelela abalali bomsakazo sibonge kakhulu umsebenzi omuhle ngilusizi kakhulu ngokubona amacebo angama amabi azanywa izanu PF ukuthi bayenze ukuthi bafuna ukuthi uJob Skhara beze befike kuma election baloke bemvalele jet sokucacile lokho ngoba omanje abahamba beyothetha icala lika Job Skhara kuyabonisa ukuthi vele baba bethunywe izanu PF ukuthi bayibali gwebe kanjani icala baliphawule kanjani icala manje umbuzo wami sekutheni amaZimbabweni wonke opposes izanu PF mabe kuvuma ukuthi izanu iyabavala nje ukuthi bengakuloko ukuthi bebonise indlela abafila ngayo kuze ufike ukutheni umuntu njengoJob Skhara obedlala indima engaka ku-TRC mayeza qeda umnyaka esejele kungakhanya ukuthi abantu beZimbabwe bathini ngakho kushuthi izani uyakubona nje ukuthi hayi laba sebafaka ejele nje ayikho into abazoyenza yini kungake kwenzwe itoyitoy nje kancane ukuthi nje kubona ngathi imizamo ukuthi phela ngeke phela abantu bonke aba-opposes izanu babafaka ejele bababulala babakinatela so kuze kube nini phela noma siya ku-election akusathembisi i-election yakhona izaba friend fair ngoba masokuthiwards election ngeke kube khona ukuthula babe besemajele bonke oChamisa bonke omqondisi babe sebesejele manje kusho ukuthi kuye kuyinto enjani leyo abantu beZimbabwe ake bezama ukuyibhekisisa kahle lento ke beyifakela izibuko siyabona
Studio 7 sanibonani ngiyakomutsha kubasakazi bonke kanye nakubalaleli ngokunjalo angihlale phezu kwesigaba ngingachitha isikhathi ngizike laphana ukuthi umongameli wethu uzathula inkulumo ngokwenziwe nguhulumende wakhe okube yintuthuko asazi ke maybe mhlawumbe kumbe intuthuko ibe khona ngale eHarare thina ngapha esayidini lefele etsholotho asiyibonanga leyo ntuthuko ngathi nje sizwathatha umbuso ngathi nje vele since 1980 navele ngale esayidini letsholotho asiyazi so ngizokuthi awuthi kona uzathula umbiko ngentuthuko eyenziwe uhulumende wakhe njalo abantu behalalisa uhulumende bazamhalalisela labo oyenze intuthuko kiwo bazamhalalisela kodwa thina ikinto esingayihalalisa njengase side ngasecholotho ngoba yikinto esiyenzelwa izami kiwo esiyenzelwa izami phefu ukuhlukumezeka nje kuphela thina intuthuko yethu siyazenzela echolotho ngezethu izandla ikakhulu thina ama-diaspora siyazenzela intuthuko yethu siyakha izikolo siyakha amaklinika ngezethu izandla ngemali zethu uhulumende akakaze afake even isent so siyamangala ukuthi uzathe kuhalalise kuhulumende ukuthi uyenzele ngoba thina esikwaziyo ukuthi asihlukumeze kuphela abantu sigcwele amazwe manje sigcwele wonke amazwe kathesi abantu bahamba nzima bangena emifuleni beriska ngempilo zabo bezama ukuthi befuna impilo engcono kodwa yena ethi uhulumende kahalalise ehalaliswa for ini ngoba sinokwabo kusihlukumeza kuphela.
Umdlali wenguqu yabesifazane owayedlalela iqembu leBlack Rhinos Queens kanye lele Mighty Warriors unkosazana Rufaro Machingura kaSekho. UMachingura wayesaziwa ngokuthi nguMafidi utshone izolo ekuseni emzini wakhe eWaterfalls eHarare. Okuninga sikuzweni kugeyina kumede Saidi exoxa lentatheli zindaba ecubungula ezomdlalo uThandazani Zimbwa.
Ibeli weZimbabwe ikakhulu labo abalandela umdlali wenguqu basihlulukele kakhulu ngemva kokulahlekelwa ngomunye umdlali owayelendumela umdlali wenguqu wabomama yena obeyibizwa ngegama lokubana nguRufaro Mafidi Machingura. URufaro ubebeyindumela enkulu ngemva kokuncedwa iqembu leZimbabwe ikakhulu ngo-2011 lapho iqembu lakithi elanquba khona kuBosasa ngendlela ayedlale ngayo lokuncedisa iqembu lakithi owayengumongameli yebizo leZimbabwe ngaleso sikhathi uComrade Robert Gabriel Mugabe wathokoza kakhulu watsho ukuthi ngizokuthiwa uRufaro ubise intokozo lokho kwakuhambelana nebizo lakhe ngakho-ke lokho ngiyabona kuyajingisa ukubana lapha silahlekelwe ngomdlali obenja kungasenani eminye imidlalo ayeyidlalile wancedisa ukubana iqembu lakithi lama-Mighty Warriors liyefika khonale kumncintiswano yabomama e-Africa njalo ngisa njalo nokubana sihambe eBrazil kuma-World Tennis Championship. So kwezemidlalo sikulole ndimela omnethei ibizo lakithi ukubana lithole ukuhlonipheka kwezemidlalo wenguqu.
Ugulile na
uMachingura kukhanya usuke wehlelwa ngumkhuhlane esechiya ezenguqu kuphambanisekile kukhanya kade esadlala kwasekuphambaniseka seyehluleka ukuthi enelise ukuqhubekela phambili lokho edlala imidlalo yenguqu wamiswa sokunjalo kasazange impilakahle yakhe ayisazange imvumele ukuthi abe elokhu edlala umdlalo wenguqu njalo nto engathintana nabanye abangabaqeqeshi bakhe omunye olendumela uRosemary Mtata watsho ukuthi hayi wayedlale kuthi wamthatha wayedlalela iqembu leBlack Rhinos wamtisa ku-national team njalo ubedlala emuva wamsusa emuva wamdlalisa phambili lapho ayenelisa khona ukuthi ahlohle kakhulu esehlela iqembu lama-Mighty Warriors khona ukwenza ukuthi liphumelele liyefika-ke kumncintiswano engikhulume phambilini.
Uthiye bani muva
kungubi yakhe bekungakacaci ukubana obe labantwana abangakhi kodwa ngumuntu obile muli njalo ngumuntu oke waphila emshadweni kodwa bekungacacanga ukubana ube labantwana abangakhi ngumuntu sibili owayevuthile obethanda impilo yokuphila engikhaya enomkakhe njalo labantwana kodwa akusaphumelanga egcekeni sisazi ukuthi abantwana basihlebele bangani lokhu ukulahlekelwa esikwenzileyo ngunye uRufaro Machingura kuyadanisa kakhulu ngoba ngomunye owayeyisibonakaliso sokubana umdlalo wenguqu wabomama ungafika esiqongeni esinganani ngalokho ayekwenzele iqembu lama-Mighty Warriors ikakhumbula ukuthi iqembu lama-Mighty Warriors lihambe libe lakuqala enabo Machingura ukuyafika ku-World Cup yabomama eBrazil yibe iqembu lakuqala njalo ngesikhathi sabo uMachingura baba lendumela enkulu umqeqeshi wabo engu-Shadrack Mlawuli banqoba manje bayadlala emncintiswaneni emkhulu khonapha e-Africa ngakho-ke sekuba khona kwakhe encedisa iqembu lama-Mighty Warriors njalo ehlohla kakhulu khonokuthana kwathengisa ukubana ube ngumuntu onjani njalo kwathuthukisa ilizwe lakithi kwezomdlalo wenguqu wabomama.
Hello ke nguThandazani Zimbwa intatheli ehlaziya ezemidlalo obexoxa ecingweni lo gainer ku Medesite we Studio 7 ebobulawayo. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande, ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lingaya ku www.voandebele.com. libe lempela sonto elithukela.